Isivumelwane lesi sihle njalo siqhakathekile siyadingakala kakhulu ngalesi sikhathi kulendlala engaka inhlanganiso yezizwe United Nations iyathembakala emhlabeni ngakho ke ungabambisana layo emsebenzini njengalo kulula ukuthi uzuze imali kulanxa wena uzenzela wedwa ngoba iyathembakala ekugcineni izimali iyathembakala ekugcineni izinto ikwenza umhlaba wonke jikelele ikwenza kuso sonke isikhathi umnyaka lomnyaka ngakho isiyabale experience njalo yokuqoqa izimali zona lezi iyayazi iminyango lapho uqoqodwa khona ukuze uthole usizo ngakho ke lesivumelwane sizasiza kakhulu ekulwiseni indlala eZimbabwe
nxa sikhangela ke isikhathi isivumelwane lesi esize ngaso abantu bevele sebekhangelane lodubo singathi sibuya ngesikhathi esilungileyo na
bekuzaba kuhle kakhulu ngabe lesivumelwane senziwa ezinyangeni ezidlulileyo kodwa kwaphuza ngoba abantu babelokhu besazi ukuthi uhulumende uza kwenelise ukulwisana nendlala le elizwe elaliyibona isiza waphuza kuhulumende ukwazisa umhlaba ukubeka isicelo sokuthi ancediswe ukuze abantu beZimbabwe bangabulawa indlala esiyethemba ukuthi eminyakeni ezayo kuyisifundo esikhulu ukuthi asoze kuphindakale khona lokho kuzacelwa masinyane kuyekele ukupolitikwa ngempilo zabantu ngokuba abantu bangafa baphele du bebulawa indlala ekade ingavimbeleka kanti ke okunye lanxa sekuphuzile kanje kuzatsho ukuthi kusacelwa imali yena uhulumende weZimbabwe ufanele ukuthi akhiphe kwesakhe isikhwama abe esiza abantu
ekwabiweni okokudla kanye lemali ezabelweni zonke zelizwe yiziphi izinto ekufanele ziqakathekiswe ukuze abantu bonke baphathise
into eqhakathekileyo ukuthi kubhaliseni kubhaliswe wonke umuntu angabi khona loyedwa ongatholi ukudla kumbe ongabhaliswanga ngike ngabona ku-television omunye olesihlalo ekhuluma ngokuthi akungancitshwa muntu ukudla kodwa wasethinta enye indaba engethusileyo wathi noma ngubani obhalisayo kabhalise wonke umuntu noma yiphathi ebhalisayo kayibhalise wonke umuntu leyo ukuthi iphathi yabhalisa abantu abalambayo ingethusile kakhulu ngilethemba ibathusile labantu beZimbabwe jikelele ngokuba kasikukhangelelanga lokho iphathi ingaqalisa ukubhalisa abantu abalambayo izabhalisa ama-supporters ayo ichiye bonke abantu